sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosi 5 mhla ziku 8/7/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona ukuzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ibandla lesisi lithi amasola indlela kwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zezanu-PF labalomona.
Kambe umbhemi ngubani omaziyo eyimemba ye-CCCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi?
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo? Thina sibhuqi bulawayo ngenyawo, sisenza i-door to door, sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe izisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende uthi uzahlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangani lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Ngifuna sikukhangele kwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, Real Gross Time Settlement. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo ngokwakuqala. Ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma bakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumavika sanda kwedlula esithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yikushini. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamele kiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. Ikushini liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali le ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kuthi sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uMamvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kukahulumende labantu babo laba ababizayo be-NJNC Esesukukhangela thina kathesi ukuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa okuyinto thina esingayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa. Sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka 23 kumbe uhulumende lo khona kabuyeli ngemva kwamhla ka 23 kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka sisebenzisa iTeachers for US dollar. Lapho esahlala khona phansi senza ucwaningo savumelana ukuthi imali engaphilisi sisebenzi sikahulumende encane phecelezi okuthiwa yi-basic salary yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulomuntu okhulumayo thina njenge-ATUS sikhangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar. I-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho esesingafuna khona ukukhwezela iholo. Nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukubeka mgceke uhulumende okhona lo ka-Emmerson Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokugqugquzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-ATUS. Umphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Ibandla le-CCC lithi abasola indlela okwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu-PF labalomona. Abakhononayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Welshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandla leli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubhemi esikhulumelaye ngomvulo esola ukwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize CCCC. Nango namhlanje ubaba uMbhemi, uSamson ohlala eMagwegwe, ethe ngubodyguard kaba kamama uKhuphe ku MDCT, uthe uKhuphe sechi MDCT wasala elokhe kuMonzura esebenza into security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphandaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Khamba uMbhemi ngubani omaziyo member ye CCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. UMbhemi uhlala eMagwegwe, yibhodi waye ibhodi kati kamama uDr. Khuphe. Uthe uKhuphe sechiyane lo Monzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura. Simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye sencoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela kanti isizathu ikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu labo abathiwa ngama-influencers. Straighters, abe fast. Unguye ozo wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudiliza CCC bezama ukuncedisa izana ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi hayi bakithi kuliqiniso ukuthi kulezinye indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani sithi mayuya ilale ngenxeba njengoba sizawina hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabithungabelwa ngubabuthamisa ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidilizayo njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka bekhala ngapha abathi hayi awufile sinamhla siyamgcibela yibonaba yikho kakho kuphathi yethu ye-CCC ubaba uMbeni Samson ungokamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza intsho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iparty ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo sasingakhetha yena engasiyo member yethu ina imhlolo leyo siyabona
lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi siphinde sabuza uMbeme ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa ngumafa kesizwe ukuthi yena uthini
Umuva bumafa esithi ansilo lunga le TCC kahle ngimqondise lapho baba mafa umungazi 2 weeks back yi 2 weeks yini leyo owambonayo wena usizontshela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs singena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuqi bulawayo ngenyawo si senza i-door to door sisenza umgwazo ubukhona yini naba bamafa kumgwazweni lo ade siuyenza uma usithi ngililunga le-CCC baba mafa uyakhumbula yini ukuthi i-CCC ifonywa sibe sesikhona ku-CCC njengoba usithi ukuthi umama uMakhupe wakho waba ku-MDCT lawe wawuku-alliance mina lami ngangu-MDCT wena baba mafa ku-alliance yadilika ke-alliance thina sasuka lathi ku-MDCT zobumba i-CCC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembono yokuthi abantu bengavoteliza uPF kumabhaye elections amabhaye elections engangiwakhankasela baba mafa mbhoda ngomhlaba umgwazo engangiyenza baba mafa ngibhoda ngomhlaba i 2 weeks yini ngiku-CCC ngiku-MDCT so ngumonzora so baba mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandleni lethu le-CCC ekumele babuthamisa ekuzwisisa yikuthi kayehle phansi lokho okuthoyo ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutho yena ekutho yena ngendlela ongakutho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sibhica abanye ngodaka sizigezisa thina kayisikho labantu abakhangeleyo baza kuthatha baba mafu ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba mafa asikuthatheni ngokuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgcike ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba mafa ndawo zonke ilizwe lonke hatshi emagwegwe kuphela ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNomvula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena uOstalosisiziba uspokesperson wethu sakuvuma lokho wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kumabhaye election wasebenze Plumtree kumabhaye election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemota yakhe besizocela lendawo yakhe okuthiwa yiloji yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi weparty laye ekuyenza ngenhliziyo enhle ukuthi siye phambili dikhiphe izana uPF baba mafa into embi kithi izana uPF labantu abaqamba amanga
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
inkolo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezinlive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngengqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US $14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukutshaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phephandaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokumela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amchaya amchiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani emsakazweni, njani emsakazweni. Hayi, ukhuluma umdala uNcube Samusa. Mthanda ukuphendula umama lo wenkaya uthi usobhukise egijima labantu abakhampenayo. Hayi, engethuki. Indlala mama, indlala, isinto azima ukuqonda. Usobhuku bakade silawo sebekhaya lidlelo. Uma ulambili yagijima, akazoba seyadika kwenze njani. Ngoba azukhaya lokho esiswini kuphela. Ngoba ngathi uthi usobhuka lo usobhuka egijima ngokunje nguvele hayi. Hayi, kula kunye kokwenza mama ungethuki, indlala.
Hayi mina ngihlungu gawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ufisa ukungithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi ngikankhulumi. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza fehlupheka.
Salibonani, salibonani we Studio 7 umancube welulo. Sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silukuncediswa ukuthi singancediswa njani. Impisi sisiqedele imbuzi sisakwazi ukuthi siyenzeni. Lezivayeni yangena langaphi vele ayakusela lapho engabhodi khona. Lezivayeni konke siyacela sibili siyacela ukuthi ningasihambisela umpikelo uye phezulu. Siyabonga
Studio 7 litshona njani badala athina siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi nomuhle elisinikezana isikhathi zonke futhi uNkulunkulu ngayelobusisa liqhube kahle umsebenzi wenu hlobona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu kumbe ukubonisa abantu kakhulu abe-MRP abantu bemthakazi please. Into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lethu lezafika esigabeni esiyiso namhlanje. Waliyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe iminjani ifila kulalo nakulani kodwa abantu be-RP into abaphambanisa ngayo ukuthi basuka bachothwa ze-CCC ingani i-CCC iye sibulela ilizwe bona bazayenza okuhle okungcono. Hayi, into esilwala lapha namaparties wonke ayeZimbabwe silwala ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu njalo i-MRP kanti bangene ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC. Obviously ku-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izanu kuthi sinxase sifike isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lowo kumbe owethu ma kuzakwaniseka lokhu i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kumbe kubonakala ukuthi umthwakazi uya ngaphi. Manje okwakathesi ningadonsa kuchethozana ngapha kufuna ukudikizwa ne-CCC ngapha sifuna ukhipha izani izaphuma njani izani lizwe lokho lisipha lisipha abantu abethu behlupheka. Asizameni ukuthi sisebenzeni sonkeni sibambane sikhipha izani kuphela kawansi. Sizabona lokho kokuchethozana lokohlukana kohlukane kuhle kunjalo. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma uSithandwa kule kuzwana.
Salibona siyo sakithi samandebele sakwamthakazi. Cela siyo sakithi simeleni iqiniso. Abantu bakithi bayakhala bayahlupheka. Ngithi phambili ngomthakazi viva ngesiyo sakithi. Yithi kuphela siyo sakithi lizwe lamandebele singakatholi inkululeko kwele Afrika. Sisukumeni sizimele sifuneni inkululeko. Cela singayasathiswa umuntu asimeleni iqiniso uNkulunkulu ophila. Becela ngozehlisayo undodana Ivan kunzencane kumetsholojo bazi komlevu isikithi phambili ngomthakazi. Cela sixolelaneni lapho okulendlala khona kasihambiseni ukudla. Sizwelaneni sibelothando.
Basakazi basakazi linjani sonkele. Na engikhulumayo incibane lapha elibhansi kabeni manda. Ya indaba enizokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lenanzele ne-Triple C la. Bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary kusetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination bathi vetting bathi caucus verification i-stage zonke lezo bese kuthiwa final kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobileyo. Bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu kube iparty ingatshintshi i-system yokhetho bona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimali kuzodiliza ibandla lokho ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi engibonisa bekusiba nobuthotho i-committee emele iparty ibifaka abangani baye ezigabeni kuthola ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphandle automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iparty vele isidliwe iZANU-PF khona lapho. So isicelo yokuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokho because upresident mhlawumbe yena akakwazi ukwenzeka izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokho.
Studio 7 ngishona njani basakazi abahlinakanele nabahle. Hayi okungeneki kulamalanga ku-Studio 7 avulwa ukuthi ama-audio asazi ukuthi kuvula ngizekuhluku kakhulu ngithinte indaba yabafundi laba abawoshwayo boshelwe ujob isikhala. Hayi kubuhlungu bantu kwenzakala ezweni lakithi futhi uyabheka ngapho kwasemzansi la kwi-ANC sithwayele ubhoti sithwayele ubhulu sebefuna ukuthi bevotele ngathi ngoba i-ANC base siyakhankasa ngathi lapha nje into ebugceki futhi uyayekhaya khona kale la kungatshelwa ukuthi Thompson uyabuya wakho kanti sizaphephelaphi shure. Hayi okwethu kuzimba kodwa laba abaholi laba abanye abakhona pheguli bawo batshela ngendaba zepolitiki ukuthi asabeso rejecti ukuvota sigugulele izinto abafuna ukuzwa barelaxile. Hayi sizohlupheka shure ake lifunde phela abantu kabili inkomo laba ingeke izizwe kukhulwa ku-Studio 7 ngagcina nini. Hayi hayi asithwele nzima ngafuthi asihambeni sona
Studio 7. Ngicela mako shakala like limphendule ma kuthiwa ihulumende yakithi sithi khona imali isikhuphukile sinamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba lamandla ngoba ngaphandle kokuthi a replace imali zethu azireflekshayo yena emabhenki ange silithembe ukuthi idola leli zafa laba right. So yena mayele qiniso lokuthi imali si-strong kabise imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza.
Studio 7, Studio 7 njani nabalaleli bakukhulishwa uSitina sikamnalazi. Hayi siyazizwa lezi ndaba zalo wezano lo wathola amamali ne-corruption. Izana vela kungeke kumangaze ngoba kukho konke okwenzayo vele kuyi-corruption. Yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption. Nabantu bakhona bayonke bayenza i-corruption. Simangaze ugawule. Awubuzwa imibuzo emuhle ubuzwa umlalazi embuza ngezihlobo zakhe. Ma ngabe ngowasetsholoji kodwa ngimaswabi ngendlela oyokumendela ngakhona izano yakhe. Dalisa ngemphefumulo yabafowabo ngenxa yemali. Hayi gawule ehluleka mhlobo. Ehluleka sibili. Hayi kuhayi. Othi kuyakuyipha itsholojo mina suke ngingasazi kakahle. Kodwa sibili uzalo itsholojo kungaba-straight amboni. Dalisa ngemphefumulo yabafowabo sho. Kwamanje noma ungayona linyama endlovu khona esitrato sangona uma ngathi uyasikhangela ukhangadla ukuthi uhambe ukuphi. Usiye itsholojo angikwazi. Hayi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318.
Emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabikelwa ngesimo esise-Republic of Congo, isiphathamandla salomanyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Probi, waxwayisa ukuthi LDRC alivikelekanga ukunyanga ezedluleyo kuphela amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Probi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula eleMonusco liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. IMonusco ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngompalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele iMonusco isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika womanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. IMonusco akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi iMonusco iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawo nalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma iMonusco kuzasala kulesikhenxe kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumente we-DRC okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili okugoqela okocansi lokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC lese-Great Lakes Region kufanele zizimisele ukulungisa ezombusazwe, ukukhulumisana lokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo iMonusco. Umnumzana Wood ugcizelele wathi elemelika lizimisele ukubona ukuthi iMonusco iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu lokuncedisa iDRC guquke kwezombusazwe, kwezemithetho lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo elemelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Wazin Zwan Konja janga window mchova eh konja janga window mchova Zwan konja janga window mchova Zwan konja janga window mchova Manai konja janga window mchova Zwan 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 batengu lova Uchara skela kutwana mshanya lova Uyazi ngili senteneya Uchigi miyena agalanda buzon lobola Aswasi kiri chingi ya chombola Yonki chapu verengi ya bakola Ama yelo abam nyama jenge Coca-Cola Inga pala nga pa jenga mavire ngola Nkonja njanga window mchova Eh, konja njanga window mchova Zwa, konja njanga window mchova Zwa, konja njanga window mchova Manai, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, mina nso pare. Ni plan njenga chomde mbare. Ni lenka njenga chonke tare. Anzwa gali nje mina njenga chugele sawe. Ungi melele mouse uvaya. Mafuna manamba mizo kaya. Ogo bafazi li demon so funu makaya.
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba msuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami ngo Chris Gande.